让你和那一起说电视啊不是那电视不是那话就是那电视和那不要那些啊那不要啊把他说你直接被这个和那把做的啊被那个一手里他做那把他把他和那个一母里那个是那个是直接把你听啊把他啊一说过啥so kulong yuko ko ba dito over 60 years I think ate loko de kepa utholu lokuzwa umakoti wakhe lo mtwana wani so ate the reading of 7 years old
bekungela abantu ababancedisayo njengamasocha kumbe abanye abalolwazi
olujulile akulalutho gaya kuthiwa khona khona ino abanjani ade bebuya bencedisa kodwa baze badinwa labo ngokuthi akula kafu esifikayo ngale akulalutho and then kuthiwa kwakhona kule ndawo lapho kuthiwa kwakhona kuphiwa abantwana kuphela isikafu umfazi kaempiwa ngkonalwana kuthiwa ngusako kumbibizo lakhe mbani uthiwa lwa umfazi wangkhona kuthiwa khona ama-2 year old and below kuphela so abantu kwakhana vele amashopu angkhona sasebekhweza izinto vele akulalutho ade kufanele ukuthi amasosha abencedisa kodwa kuthiwa vele bazivulela kwapha abasancedisi
ukuthi abanye abantu abenelisi ukuthola ukudla abanye bayakuzuza
yiniqinise hhayi kukhanya ingani kulokuyikhempu lapho kuhamba khona abantu bona ababaphiwayo abalamakhadi bona yibo bodwa abaphiwayo nxa kungela vela kuyo so yinto le efanele ukuthi vele sithe khona sigabukala izipoti akulungiswe bakithi ubuntu bethu akusi angikwazi ukuthi ubuntu bethu bayangathi kumbe shuwa you know ukuthiwa kwakhona wena then angikwazi ukuthi ngingathini kodwa kubuhlungu so sike sahlangana nenye i-NGO sesiyiphuma sabatshela sathi hhayi abahambe ezindlini bethe abantu bayiwe ukuthi bethe bebe yiwe abapha abantu ayikhona ukupha abantu laba ama-politician because ya kukhanya ngani sebe-politicize i-aid yangkhona namhla kuhambe ekhiphinge akunamanzi ekhiphinge ngokuthi kwakhona ama-pipes onke athethwe ahamba